Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingayi livuka kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 18 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga axexebuke kubandla lalo esiya kubandla lezana PF okwenziwe abomnumzana Obed Gutulo James Magore yize
china sigachi papa juba baza kucutha phambili.
Umongameli John Magufuli wele Tanzania usebhubhile ebulawa umkhuhlane we COVID-19. Ibandla le MDC Alliance selisole ukuxotshwa kwamanye amalunga alo edale lephalamende abalisa umsekeli webandla umnumzana Tendai Biti kulandela isiqondiso zebandla le People's Democratic Party elihambise amagama abo edale lephalamende.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami, if you nxasi ukukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa kwabomnumzana Obed Gutu lo James Magore njengabantu abasebexexebuke kubandla lalo baya kuzana PF yize. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esigodlweni se-State House eHarare izolo. Ugudu wake waba isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance njalo waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-MDCT. Lokhu kwenzakala amanye njalo wamalunga ebandla le-MDC Alliance umnumzana Blessing Chebundo lo nkosikazi Lillian Timvios bebuxexebuke baya kubandla elibusayo lezana PF kunsukwana ezisanda kwedlula. Sixoxe lomsekeli webandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukuthi njengebandla bathini.
Thina sigachi papa juba baza kucutha phambili, bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhlizane uPF besebenzele abantu kangaka nge-over 20 years, njalo bekhethi uPF langaselitshonile. Ababoni na ukuthi sidiguga sichwe sithebe dala bacholela ngahlabezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le-MDC linalithini?
Thina abe-MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokuzikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla leparty. Kodwa-ke sibona ngani abazange bakhakhulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlabezulu. Kambe belwethu for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Magore ovela ku-trade union ede ngumuntu abasungula leli bandla balwa bandawonye lo-Gibson Spanda lo Matongo lo Tshangirai. Namhlanje sephonga ugqumukela nje ebandleni seliphelile. Hayi, sibona ngani ibuyanga lokuswela abantu bezinye isuku sebefuna ukugaphula. Kodwa-ke hayi, sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okule mpondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Magore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Magore ede vele esebenza lo Monzora, yimemba kaMonzora umonzora esebenza lokhuphe basebetshiyana nje inyanga ezithize. Yikho ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina azange sixotshe muntu, sifuna ukusebenza labantu. Kodwa izanu ihamba ibagwega, ibagwegwa, ibapromisa, ibathembisa lokhu lalokhu. Kodwa konke lokhu yize. Siyabonga kahlabezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasi Banda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 oxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bonke labo bantu abahambayo mbona ngazathi kuyacaca ukuthi kuthiwa yinyoka elamakhanda amabili. So hayi, mbona ngazathi MDC kuze izinuke izibuze ukuthi bangaka abantu bezano elabo, ngoba bonke abantu bangikhona iningi labo bathi sebebuyela ekhaya, okuthi yinto vele ngabantu odabehlezi bekuzano. Uma singakhanyela uma kungamaqembu ebhora kuyabe kungumdlali odlalela iHighlanders kodwa enhliziyweni ekhuliswe ngejunior policy yeDynamos senhliziyweni kuvuke nje idemon leDynamo selivukile phakathi kwakhe, ngoba kunzima ukuthi umuntu eZimbabwe ngendlela abantu abaduveka ngayo etholakale ekuzano ngensuku zanamhlanje esithu sebuyele ekhaya, ukuthi uyazibuza ukuthi kuyini ongabe ukulanda kuzano okuhle esikwenzile ngiphezu kokudubekisa abantu kanje. So hayi, iMDC mbona ngazathi okuqakathekile ukuthi izinuka amakhwapha.
Luya lusondela ukhetho luka 2023 kusiyafika leso sikhathi, ubona iMDC ikakhulu le ekatshamisa eyiyo enkulu, ubona isenelisa ukuziqoqa yini ingena kulolo khetho iqinile?
Amathuba ukuthi ingavuka kusiya esikhathini sokhetho ingavuka, kodwa osokudingakala kakhulu ikubana ongumongameli wawo etshengise ubukhokheli, ngoba uma engasatshengisanga ubukhokheli ungakhangela kakhulu okunye. Phela akufuzanga ukuthi konke okuthiwo sikujikele ngaphansi kwebhasi. Kukhona okuthiwo ikakhulu ngomama uTim Viewers. Umbuzo yokuthi yena uma esenza introspection le-reflection kuliqiniso kanganani ukuthi ibandla olirana kobungane ngoku briefcase company kwakhe lo wende. Kodwa uma kuyikuthi kuliqiniso, kabatshintshe uma befisa ukubusa abantu beziphathe njengenkokheli, behloniphe ama-members. Kodwa uma befuna ukuthi bedlalise isikhathi samazimbabweni, baqhubeka besenza njalo. Ukuvuka ye lingavuka, ngoba akukho okutsha osekwenziwe izanu okungenza abantu abaningi bekhonale. Kodwa okudingakala ukuthi uma bezimisele, kabanikeze ubukhokheli obuqotho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance selisole uxotshwa kwamanye njalo amalunga alo edalele ePhalamende, kulandelwa iziqondiso ezivele kubandla le-People's Democratic Party elithi la ayengamalunga alo kodwa kawasalandeli iziqondiso zebandla, ukubangele ukuthi baxotshwe ebandleni. Iziphathamandla zaleli bandla ezixotshiweyo zibalisa umnumzana Tendai Biti, William Matsimure, Regai Tsunga, Settlement Chikwinya, kucacaphulu lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Usomlomo wedalele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise leli dale izolo ukuthi umnumzana Benjamin Rukanda webandla le-PDP nguye owazise ukuthi amalunga la asexotshiwe ebandleni labo, okubangela ukuthi baxotshwe lasedale lePhalamende. Isikhulumeli sebandla le-PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisebenzise isisekelo sombuso webandla ukuxotsha amalunga alo, ngoba abevele esezisukele wodwa. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Phulu omela inkulumane edalele ePhalamende njalo eligqweda, ongomunye oxotshiweyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho okuxotshwa ngokubona kwami, if you nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo, kaba sekukhuluma ePhalamende you know, be siba simele you know amazwi abo lemibono yabo. this is an attack against democracy okulihlazo kakhulu nxa amanye amazwe emhlabeni esikhangele bekhangele indaba ze rule of law le freedom of expression kodwa ke ukuxotshwa kwethu asibelene ukuxotshweni kwethu la umuntu obhale incwadi yokusixotsha kayisiye lunga lethu ubhale wathi yena ungusecretary general we-PDP ungahamba uyekhangela uzathola ukuthi umuntu onjalo othiwa ngurukanda kakho ku-PDP eyakhontesta kuma-elections e-2018 ikhokelwa ngobaba upresident uBiti kakho lowo muntu onjalo umuntu lowo siyakwazi ukuthi yena ubekhontesta emaswingo under i-rainbow coalition emaphepheni kazange wathi yena umele i-PDP kumbe ekamayi matibenga kumbe kabani kodwa yena uzenzele lokho sibone ngani bethunyiwe ukuthi wena bhala incwadi leyo thina sizayinqamekela ngale bese sixotsha abantu laba abakhuluma kakhulu ungakhangela kumadibhethi amaningi bona laba abantu abaxotshiweyo kuqalisela kubo bona abana be-MDC abaxotshwa kuqala kubuye kubona laba abakhona kathesi uzathola ukuthi ngabantu ngobaba labomama kade bekhuluma kakhulu ephalamenti bedibhetha ama-motions wonke aqakathekileyo bemele abantu so osekwenzakele lokhu i-politics yakhona eyezimbabwe eyokungafuni umuntu omele amazwi abantu
selitholile yini incwadi ezikhomba lokho kumbe alikaziswa ngokusemthethweni njalo kuyini selikumelele njengebandla lizathatha nyathelo bani
okwakathesi nje singakatholi izincwadi kodwa okwenzakeleyo ukuthi uspeaker wenze i-announcement eparlament njalo wenze i-announcement engaphelelanga kodwa sibonile ukuthi injongo yakhe ukuthi ubefuna ukusirecall so lathi-ke njengebandla siza kuhlolisisa sibone ukuthi manyathela bani esingawathatha sisiya phambili
siyabona ukuthi ibandla le-MDC Alliance libhekane le ngxaki ezithile ndlula abanye sebesuka besiya kubandla lezanu PF ungathi ibandla lokho eliqinile yini lisiya phambili njalo lizamisana lele zanu PF kukhethu
ngokubona kwami ngibone ngazane ibandla le-MDC Alliance lilokho liqinile okuthi lingamisana lezano PF kukhetho oluzayo kodwa okukhona okumele sikwenze kubana kumele sike sihlale phansi si-organize ibandla lethu sikhangele khonokho okwenzakeleyo sibone ukuthi siza kuphatha kanjani kodwa into engingakutshela yona ikubana abantu akade bevele bengamalunga ebandla lethu balokhu bekhona ngobuningi babo abahambayo labana abaningi ngabantu ungakhuluma ngabo obed good ngabantu akade bevele sebehambile abanye labo balezizatho zabo kodwa iningi lethu silokhu sikhona njalo silokhu silandela yena ubaba upresident uChamisa senzela ukuthi sisigcwalise izithembiso zethu lezana ezikumanifesto yesmart kwakuyiyo imanifesto yethu ngokhetho luka-2018 ngibona ingani lokho hhayi yinto esizayenelisa njengoba sengikhululekile sengifree ukuthi ngikhampenele ubaba upresident uChamisa ngesikhathi sami sonke 100% sibona ukuthi siya-organize ibandla lethu
lo ngumnumzana ucaca phulu omela inkulumane edalela ephalamende njalo eligqwetha ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare umongameli John Joseph Pombe Magufuli weleTanzania usebhubhile uMagufuli obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ubethiwa uphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 wona ayophikisa ukuthi ukhona uMagufuli wayesithi umkhuhlane we-COVID-19 yindlela yamazwe yangentshonalanga eyokuncindezela abensundu njalo wathi abantu bengazihluphi ngokugqoka amamaski lokuqhelelana
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington, D.C. Yabo!
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usegcobe ngokusemthethweni umfundisi Hubert Angels ukuba ngummeli welizwe emhlabeni jikelele
lokuphendla ubudlelwano lamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa eGweru abophe izigilamkhuba ezilithumi lasikhombisa ebesezithwalise uZulu ngokuntshontsha lokugebenga abantu kusukela ekupheleni komnyaka odluleyo kuze kube ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 nabalaleli. NgoDube lokhulumayo, nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yize eli-right nini if ilihluleka ukubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu, futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. IZimbabwe ikopise ukuthi amazwe angomakhelwane abusa kanjani, bavulela abantu kube nendlela yokuthi abantu bathekhwe kanjani khona emngceleni ukuze isimo somnotho sithuthuke njengawo wonke amazwe athuthukile. Ukuvalwa kwamabhoda ikuvala umnotho, ikuvala umnotho. NgoDube lokhulumayo, ngikhuluma ngiseGoli, ngibuye eGwanda.
Injani imthokozo omuhle, nginothando ukubingelela kodwa ngisola lento amapholisa enza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembelezi abazigaxayo ezabe ezikhanyayo. Uyabona-ke manje Studio 7 linjani khona ngapha? Bona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khona le kubuharara abadutshulwa, kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrate sokudutshulwa abantu, okubonisa ukuthi thina sobani, kodwa sizoba abantu ngelini la. Asiphakameni mthwakazi.
Salibonani basakazi bakastudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe? Mina nilesikhalazo lapha bantu ukuthi ninazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelele lapha kuwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani. Ndiyakubona bantu ukuthi kufanele lime, kulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke nje sizwe ukubana lizithuthukise lizimele lodwa lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katego St Joseph Philani Yane. Ngithi Philani likhokhobe linazelele i-COVID-19 lonke onaspre sinqobile lo sinini. Ngithi ivuka njani bosisi, liyiphathe kahle iSt Jesu, liyibambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga. Salibonani basakazi bakastudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe? Mina nilesikhalazo lapha bantu ukuthi linazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelele lapho kuwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani. Ndiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, ukulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linazelele lisebenze livuke nje sizwe ukubana lizithuthukise lizimele lodwa lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katego St Joseph Philani Yane. Ngithi Philani likhokhobe linazelele i-COVID-19 lonke onaspre sinqobile lo sinini. Ngithi ivuka njani bosisi, liyiphathe kahle iSt Jesu, liyibambe kahle esidukwini, khokhele ngobuqodo. Ngiyabonga.
Ngibingelele kustudio 7 kanye labalaleli bakastudio 7 lakini lonke basakazi bakastudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajaha lo uHussein Sba othi yena i-government ayivula amabhoda abantu beyedinga umsebenzi yebhoda. Lokhu kukhulunywa nguHussein Sba ndakukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu, ungumuntu oyindoda, ungumuntu omdala. IGold is not part of Zimbabwe. Abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. I-government yeZimbabwe yona ele-responsibility ukuthi i-create
ethethe imisebenzi for abantu ba hayi iSouth Africa kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwa Hussein Sibanda mazalibeka ethi government ayivule amaborder ukuze abantu behambe beyodinga imisebenzi ekhona thanda ukuthi baba Hussein Sibanda awukuhlaziye into elomcijo hayi lento sikhuluma ngibuye futhi endabeni yokuchaya kwabantu bomthwakazi party lokufuna ukubotshwa kumongameli wakhona umthwakazi Republic Party lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga lezanupf uma kukhona ophikisana lakho uzothwala nzima empilweni njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa izanupf wonke akwenzayo akwenza ngama instructions abuya kuzanupf so akulanto ezolunga eZimbabwe as long izanupf kuyiyo enikeza ama instructions so ukufunwa ukubotshwa kukamongameli weRepublic Party kuyimpindisela yokuthi baxotsheloya weZANU-PF eplazini lapho so sebezama ukucreata amanye amacala ukuthi bathaye iphoyisa eZimbabwe akula muntu obeka iphoyisa sakhe ngitsho lingalambhobho lingalani lizihambela akula muntu ole power yokubeka iphoyisa sakhe lokana nje sokungamanga ngiyabonga kakhulu ukukhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhulu ondolwane lamthi ngiyabonga
lawo bekungamazwi elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uRobert Aaron Long oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 ubheke amacala ayi-9 ngemva kokuvuka ubhova wabulala abantu ngokubadubula abayi-9 ngolwesibili edolobheni le-Atlanta. UJoseph ubulele abesifazane endaweni zokuvoca umzimba ama-spa. Iziphathamandla zithi lanxa ababuleweyo bengabadabuka e-Asia ngaphandle kwababili nje kuphela, kusasemasinya ukuthi bathi udlakela lolu lubhekiswe kwabavela kuzwekazi le-Asia. Sekulezehlakalo eziningi ezokuhlukuluzwa kwabavela kwele-Asia lapho okucathanyelwa ukuthi yikho okwaqhamuka khona igciwane le-coronavirus. Kolunye udaba, iziphathamandla zeMelika zithi uZulu walelo lizwe ulakho ukuhlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19 kusiyafika inyanga kaNhlangula wonke umuntu esehlatshiwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, sambuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Masi sikhangela umbuso kamnumzana uBiden yena onguye okhethwe ukukhokhela izwekazi lase-America. Ngibona ngathi sasemasinyane kakhulu ukuthi singake sikhulume ukuthi umbuso wakhe mhlawumbe uyathembisa noma kawuthembisa ngoba nje zisenilithwana insuku zakhe. Kodwa kulezi nsuku angene ngazo angikaboni mina umehluko omkhulu engathi mhlawumbe uyakhomba ukuthi kukhona okulomehluko azakwenza mhlawumbe okuhle okudlula okwenziwe ngumnumzana uDonald Trump ngoba ngibona kakhulumi kakhulu okuningi ngendaba ze economics ngibona ngathi ugxila kakhulu endabeni zemkhuhlane we corona lokuthi abantu kabasizwe ngezimali kakaxazululi ukuthi njengoba isipha abantu izimali angaka yiwapi amaqhinga asewenzile ukuthi izwekazi lenze imali ukuze phela singaboniso sokusiba nzima kuya kwesikhathi inflation sikhwela ngoba kulokhu kunikezwa ama-check kodwa kungela ndawo lapho okugobhoza khona le imali.
Ngokubona kwakho nxa kuyukuthi kuyaqhubeka kuhamba ngendlela ohamba ngayo okokuhlatshwa abantu ijackson ye-COVID-19 usiyaphela umnyaka, ubona ungani ingaphela yini i-COVID le?
Ngendlela oqhubeka ngayo ukuhlatshwa ama-jackson abantu ngibona ngathi nxa kuyukuthi lawa ma-jackson ayawuvikela ngempela umkhuhlane we-corona ngibona ngathi into zingatshintsha kusiya phela umnyaka singabona nje izinto sezibuyela endleleni akade ziyo kungakaveli leli gcone lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa ke futhi isiphinde sinazelele ukuthi abantu abaningi bakhalela ukuthi indawo kazivulwe izinto kazibuyele njengokuthi zazinjani kodwa lokhu ngibona ngathi kungaba into engaphikisana lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni yebo abantu bangabe behlatshwa besinda kodwa babuye babuyele futhi ekwenzeni ngendlela engagcina isenza ukuthi umkhuhlane lo ubuye usabalale futhi sibone sekubuya enye iwave ngakho ngibona ngathi nxa singaqhubeka abantu besenza lokho okufanele bakwenze ukuze umkhuhlane ungamemetheki ngibona ngathi umnyaka usiyaphela hayi into zingabe sezitshintshile zibuyele esimeni ade kuyiso sona umkhuhlane ungakakhamu
umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-48 runs ngele-Afghanistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalwe ngolwesibili elizweni lase-United Arab Emirates. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Afghanistan yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 198 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuma-overs alo angamashumi amabili. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lehluleka ukufikisa lelo nani lenelisa amaranzi alikhulu lamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthi kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa njengoba kusasele imidlalo emibili ukuba idlalwe.
You know, it's something for us to learn on. We haven't had much training leading up into this T20.
Yisifundo kithi asizange sithole isikhathi solungiselela phambi kwemidlalo ye-2020, kodwa kukhona okungithokozisileyo. UBlessing Muzalabane loDonald Tripano badlale kuhle njalo sikhangelele ukuqhuba kuhle emidlalweni olandelayo.
Umdlali we-Afghanistan uthole ama-wickets amathathu uRashid Khan uthi kulihambele kuhle nxa zonke iqembu le-Afghanistan kulo mdlalo.
It was a good win for us and always good like to start the series with the win and
kuhle ukunqoba emidlalweni wakuqala njalo abadlali bethu bachaye kuhle kakhulu ibhola babuthelela inani elikhulu. Lalapho sesijika ibhola sijike kuhle kakhulu njalo sidlale ngendlela elula okwenze singabi lamaphutha abangacina esiphazamisa.
Iqembu leZimbabwe leAfghanistan azadibana njalo ngolwesihlanu mhlazili 10 lathuba munomunye emdlalweni wesibili kusithi wesithathu khona ngomgqibelo mhlazi ngamashumi amabili ngenyanga kambimbitho. Impumelelo yomdlalo waqala icho ukuba iqembu leAfghanistan likhokhela eZimbabwe nge-1 kanya okutsho ukuba eZimbabwe kumele livikele ukunqotshwa emdlalweni wesibili ukuze liyale lokhu lethuba elokunqoba. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. ibandla leMDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqebuke kubandla lalo esiya kubandla lezana PF okwenziwe ngabomnumzana Rob ngabomnumzana Obed Gudu lo James Makore yize umongameli wele Tanzania umnumzana John Pombe Magufuli kasekho. Silugciba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.